Ritshona njani udaba luka nkosazana Noxolo Maphosa sesiluthule emapholiseni njalo amapholisa ase yafika endlini yakhe bathatha izitatiment ukuthi bazwisise ukuthi uhambe njani ngakho ke amapholisa eCoutpark asazisile ukuthi udaba lolu azaluthumela amaphepha azawathumela Law and order section eyiyo ezahlolisisa udaba lolo. Amapholisa kumbe ngithi state security agents yiwo engathi ngokubona kwethu yiwo abangani bathethe udade wethu lapha ngakho ke ngakuthiwa kuya investigator sibona ngani hayi bathela nje amanzi emhlane wedada indlela nje eyokuthi basiduduze ngoba indlela okwenzakala ngayo indlela efanana lalokhu unumzana uTawanda Mthemiyo athathwa ngayo indlela efanana nayo lemibuzo kabe kunomuntu odingwayo kuleyi eka Noxolo Maphosa abantu laba kade bethi badinga umzaca uJoseph wathi Ngulube kuTawanda Mthemiyo ababesithi badinga umduduzi Mathuthu indlela ababebatshaya ngayo bethatha amafoni iphose ihambelane ukuvalwa amehlo kuyahambelana indlela abadantshwa ngayo iyahambelana ngakho ke akulantu entsha lapha
kulodaba luka Nkosazana Nokuthula Mpofu lodade wabo lona lolu daba solungaphi lezinye njalo eziphathelane lalezi
Nokuthula Mpofu lodade wabo ludaba olusenkantolo lwase luqalisile ukuthonisiswa imanti isisizwa ubufakazi ngoba izibotshwa zazike zezamanye ama-application esingathi ngama-delaying tactics ngesilungu kodwa umantshi awawachitha ngakho-ke into kade sikhona ukuthi indaba iye phambili njengoba kusaziwa ukuthi eZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele kulomkhuhlane okuthiwa yi-COVID-19 i-West Commonwealth kuyindawo lapho udaba lolo luziwa khona kwatholakala kule iziphathamandla ezikhona ngale ezilomkhuhlane lowo ngakho ke yasivalwa yinto nje esibisele emuva ohamba kodaba lolu sikhangelela ukuthi ngokuya kwesikhathi nje luqhubeke luye phambili we are taking active participation kudaba lolu ngakho ke hayi njengamagqwetha amalungelo abantu we are happy about the progress amanye amacala adila lamalungelo abantu into edanisayo ukuthi amalungelo abantu anyathezelwa uhulumende wethu engani isizisa ubuhlungu kodwa akungasenani silomsebenzi wokwenza sizancedisana size sithole indlela thina sonke njengabantu beZimbabwe esivumelana ngayo ukuthi izinto zibanjwe ngayo